So njoba naso konke labantu abaningi asebeku informal sector ama base maningi ngokutsho kwabo langeplan yabo
abantu abakhitshwayo ngokwazi kwami bayi 600 and something
then ama base terracotta 1100 so kusho ukuthi kuza sala esinye indawo bese befaka ke bona laba abaregistile abaku waiting list so kufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beneli kodwa ngendlela kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abasele ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizabalilutshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezesa le okungasahambiwe amajova so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibile savumelana nayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngubani
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani so vele indlela yangkhona isithi council ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisela nge-transparency ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kuma-base ona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetable kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuchiyeneyo lalokhu i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba silezi ndawo eziningi ezichiyeneyo for example usikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozungeni ngoba kulandawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafaya suthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi mphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi ngabantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list kasazekwenze yedwa sithi zabuya thina njengo ibulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelana njengama-associations akhona.